sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sithathele lithuba lokubonga uBlessing Zulu ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 1 Nhlangula 2023 President Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ilanga leli kwilanga elicathelwe kakhulu ezisebenzini kodwa ke sikunanzelela ukuthi si under siege njengesebenzi siyalamba imali esihola elancedo inflation hayi ama price akhola zonke insuku so esikuthiwe ukuthi aselebrate kodwa besizohlanganisa ingqondo ukuthi singayibamba njani indaba sisuka lapha sizimisela ukuthi sikonfront ama powers that be ukuthi at least into esebenzi zilungisiswe.
Lamhlanje iZimbabwe imanyene lamanye amazwe omhlaba ukunanza ilanga lezisebenzi ele International Workers Day.
Indaba esesiphanyekile uhulumende ukuthi izisebenzi ziphathwa ngendlela embi. Sibona izisebenzi ziyachaywa, sibona izisebenzi ziyalela ilungelo lazo, sibona izisebenzi ziyafa njalo, ziyalimala kula health and safety issues endabeni zemaChina.
Umanyano wenhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions at CTU usukuthaze izisebenzi ukubana zimanyane ukuze ziphumelele izwi linye lapho zikhuluma lomqashi ngokuphathelane lokuthola iholo elingcono kanye lesiphatho emsebenzini. ELeZimbabwe selihlenge izizalwane zalo ezingaba ngamashumi aphezu kwesithupha 63 ebezisesudan lapho sokuqhamuke khona impi yomndeni isibulalise abantu abaphezulu kwamakhulu amahlanu 528. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Lamhlanje iZimbabwe imanyene lamanye amazwe omhlaba ukunanza ilanga lezisebenzi ele International Workers Day loba May Day lapho uBulawayo abuthane enkundleni yeSmall City Hall. Izisebenzi zikala ngokuthi zifuna abaqhatshi ukugoqela uhulumende ukubana abaholise ngedola leMelika. UAnastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izisebenzi zithi zinanza ilanga lezisebenzi zingela njabulo inengi lisithi iholo alisehambelani lendleko zempilo. Umsekelo omkhokheli wenhlanganiso yezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Union umnumzana Chipamaunga Runesu obesembuthanweni wanamhlanje ufakaza ngalokhu.
Thina izisebenzi sifuna ukuhola oyi-US dollars. We the workers of Zimbabwe, we want to earn in US dollars.
Umgcini sihlalo we-ZCTU Western Region, umnumzana Ambrose Sibindi, uvumelane loRunesu ethi ledale lePhalamende sekumele libaphe isihlalo esizabe sikhangela iholo lamalungelo ezisebenzi.
Ilanga leli kwilanga elicathelwe kakhulu ezisebenzini kodwa ke sikunanzelela ukuthi si under siege njengesebenzi siyalamba imali esihola elancedo inflation hayi ama price akhola zonke insuku so esikuthiwe ukuthi aselebrate kodwa besizohlanganisa ingqondo ukuthi singayibamba njani indaba sisuka lapha sizimisela ukuthi sikonfront ama powers that be ukuthi at least into esebenzi zilungisiswe. Sifuna ukuthi singananzela kule kota yabomama, kule kota yama youth kodwa ungananzela ilabor kumbe izisebenzi zithiwe bani so lathi sifuna ukungena ukuthi hambe ePhalamende siyezikhulumela manje singakhulumela abantu so siyakufuqa ukuthi iconstitution ayamende futhi ifake ilabor phakathi.
Unkosikazi Mazwita Chinyoka omela izisebenzi kugatsha lukahulumende koBulawayo uthi bakhangelele ukuthi kusiyafika umnyaka ka-2030 kube kulenguquko enkulu kumhlala kahle yezisebenzi.
International Workers Day is a day we raise our flag higher as we take a moment to recognize and celebrate the role of workers in the attainment of an upper middle income society by 2030.
Ushingai Chimara omela iTeachers Union ngobulawayo uthi uhulumende kumele athuthukise iholo labo.
Njengabasebenzi siphakathi kobunzima. Kufanele ukuthi umqhatsha sinike imali enjani ezenza ukuthi sikwane ukuthi sihambe sothenga ukudla sithengele abantwana, sithenge impahla. Lathi lapho sihamba khona sikhanye kungabantu abanjani abathengise amandla ethu. Kodwa nomqhatsha akunanzeleli konke khona.
Umnumzana Mandla Sibanda umabhalane jikelele weCement Lime Allied Workers of Zimbabwe yena ukhala ngenkohlakalo athi isibulele ilizwe.
Ilanga lezisebenzi itimu yethu ibikhuluma ngokuthi asifuni corruption, asifuni ipoverty, asifuni kuncindezelo. Yitimu ebesilayo namhlanje. Iholo le-ESD yiyo i-major demand esilayo esifisa ukuthi njengoba yonke into esebenza eZimbabwe kwi-USD sifisa ukuthi zisebenze official zihole i-US dollar.
USeneta Tholakele Khumalo uthi omama bathwele nzima kulezi insuku ngoba abantu abangasebenziyo bakhanyelwa ngomama.
Ama-parliamentarian kufuneka labo balithathe leli langa bayekhuluma ngalo ukuthi izinto eziningi zitshintshe. Abantu bayekele ukulala belambile, batshele i-social welfare i-NASA ukuthi iyekele ukunika abantu abadala okuthiwa sebezihlaleli anike umuntu 11,000 namuhla uyenzani ngeke uthenge izinkwa awubhadala irenti awuthengi kudla ngaphandle kokuthenga izinkwa ezimbalwa. Imali izinto zonke zikhwelile ziyadura. Kodwa abantu abasebenzela i-NASA izisebenzi esabhadala kudala ukuthi imali bekhona yizo ezihola imali eningi.
Ilanga lezisebenzi lonyaka linanzwa ngaphansi kwendikimba ethi Workers Demand an Inclusive Zimbabwe Free from Poverty, Corruption and Oppression. Inhlanganiso yeZimbabwe Statistical Authority ithi ezweni abantu abaphose bafike izigidi ezintathu 2.8 million abalamisebenzi. Embikweni wakhe wokunanza ilanga lezisebenzi umongameli Emmerson Mnangagwa ubike ukuba kuqakathekile ukuba iholo lezisebenzi libe ngelilohlonzi. Okwamanje ezweni izisebenzi zikahulumende lezamankampani azimeleyo bahola iholo ngedola leMelika ihlangene ledola leZimbabwe. Ngimele umsakazo weStudio 7 wobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje umanyano wenhlanganiso zezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU usukhuthaze izisebenzi ukubana zimanyane kuze ziphumele lizwi linye lapho zikhuluma lomqhatshi ngokuphathelane lokuthola iholo elingcono kumbe ukuphathwa kuhle emsebenzini. Izisebenzi zikhuthazwa njalo ukubana zilwisane lobunzima ezibhekana lawo ikakhulu kumankampani abadabuka kwele China. Umlondolozi Zindlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphume emkhosini wokunanza ilanga lezisebenzi emhlabeni jikelele ele International Workers Day owenzelwe enkundleni yeZivarasekwa Stadium eHarare. Ekhuluma emkhosini wanamhlanje unobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi izisebenzi ilizwe lonke zikhala ngeholo eliphansi kanye langemali yakuleli eqhubeka isiwa isisindo ngesiqubo esikhulu malanga onke. Uphinde wakhuluma ngesiphatho esibi sabanye abaqhathi kuzisebenzi zabo.
Sobala ukuthi indaba yama Chinese investment indaba evuthayo okumangalisayo kwezisebenzi. Indaba esesiphanyekile kuhulumende ukuthi izisebenzi ziphathwa ngendlela embi. Sibona izisebenzi ziyachaywa, sibona izisebenzi ziyalelwa ilungelo lazo, sibona izisebenzi ziyafa njalo, ziyalimala kula health and safety issues endabeni zeChina.
Lokhu kusekelwe isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Raw Teachers Union umnumzana Themba kuye Moyo.
Lamhlalila ngalezisebenzi umhlaba wonke lapho izisebenzi ezijabula zikhangela esezikwenzile. Ilanga lapho izisebenzi okumele zihlale phansi zikhangele ukuthi sisiya phambili, sile mzuzo engakanani ikakhulu nxa sikhangela iholo nxa sikhangela indaba zokuphepha emsebenzini kodwa ke thina eZimbabwe lamhla sihlangana lokuthi uhulumende usekwenze kwaba licala ukuthi izisebenzi ziqoqane
abamabandla aphikisayo labo bebekhona emkhosini wanamhlanje owe-May Day umnumzana Witness Dube webandla le-MDCT uthi njengebandla bakhathazekile ngesimo sezisebenzi kuleli
sisithi amhlophe zisebenzi ukuthi umhlaba wonke uyalinanzelela namhlanje kodwa kwelakithi eZimbabwe njalo sikhala nazo izisebenzi ngoba amaholo abaholayo okokuqala angaphansi kwesilinganiso esingayenza ukuthi umuntu aphile kuhle lemuli yakhe
obemele umphathintambo wobona ngezisebenzi umnumzana Phuma Vima umnumzana Clifford Matorera uthe uhulumende uzimisele kulungisisa izikhalazo zezisebenzi ikakhulu ukuba zithole iholo elingcono
commemoration of May Day is a recognition of the workers' key role.
Usuku lwanamhlanje uhulumende uyavuma ukuba izisebenzi zenze umsebenzi omkhulu ukuvuselela ilizwe. Kuza ngesikhathi sibona ukuba nxa kungela zisebenzi imizamo yethu yokuthi ilizwe liphumelele ayifezeki.
Ukusenjalo kube lokuxokozela ngemva kokuba abanye abe-ZCTU beyalele umnumzana Obed Masaraure ukuba akhulume kulomhlangano. Utsine ekhuluma yanxuswanga okwenze kwaba lomsindo esevinja ukukhuluma kodwa uZulu esithi kakhulume. Labo abakade besemhlanganweni lowo baphinde balela umnumzana Clifford Matorere obeyemele uhulumende ukuba akhulume behlabela bemhoza bethi uhulumende kala ndaba labo. Umkhosi walonyaka othakazelwa phansi kwendima ethi workers demand an inclusive, free from poverty, corruption and oppression Zimbabwe ubuthanise izisebenzi uZulu jikelele amabandla ezombusazwe labakade bemele uhulumende.
LeZimbabwe selihlenge izizalwane zalo ezingaba ngamashumi aphezu kwesithupha 63 ebezise-Sudan lapho sokuqhamuke khona impi yomdeni esibulalise abantu abaphezu kwamakhulu amahlanu 528. Kusenjalo abezindaba abe-Reuters babika ukubana kulabantu abedlula inkulungwane ezine lengxenye 4599 asebelimele empini le. Yokulisa nako masocha akhokhelwa ngu-General Abdel Fattah al-Burhan labeqembu elikhokhelwa ngu-General Mohamed Hamidan Dagalo ele Rapid Support Forces. Ababili laba bebethembise ukuhlonipha isinqumo sokumisa ukulwisana okwesikhatshana kusaxoxisanwa lamanye amazwe ngokukhumisana umlotha. Umnumzana Martin Griffiths wokunhlanganiso okuhlangothi lwenhlanganiso yamazwe omhlaba wonke eye-United Nations Humanitarian Affairs and Emergency Relief uthi kuyethusa ukwenzakala elizweni lelo ngoba impi iqhubekela phambili ivutha. Uthi kumele yamazwe wonke azame ukukhulumisana lenkokeli yamacelo omabili alwisanayo ngoba abantu mahlayana abangahlomanga yibo ababulawayo mahlayana kule impi yaseSudan abagoqela izisebenzi zenhlanganiso ezizimeleyo ukuze sihlaziye ukuhlenga kwabadabuka eZimbabwe laba kwamanye amazwe abafika inkulungwane ezingamashumi amahlanu 50,000 abakade beseSudan. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxela umfundisi uSen Sibanda umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance.
Okokuqala ukubonga nje ukuthi bakwanisile ukuphepha ngoba impi engale inzima kakhulu. Ngakho-ke ukuthi uhulumende ukwanise ukubaletha njengto into ebiqakathekile. Isikhathi eziningi impilo yomuntu iyake siqakatheke ukwedlula umsebenzi. Ngoba njalo singananzeleli ukuthi impilo esisenzakala ngale Sudan ayisakhethi muntu, njalo kayini bekuthathwa ngithunga kumamasinya, kodwa ngasibona ukuthi lethi khubekela phambili. Ngibona ngani into engcono yona leyenziwe ukuthi abantu basuke babuye ngathi elizweni leZimbabwe.
Ye, nxa sebephendukile sokunje, pho imisebenzi bayithola ngaphi?
Hayi, lapha-ke loba namhlanje sithokozelela ilanga labasebenzi, imisebenzi ayikho ngaphi. Kodwa engesizananzelela njalo ukuthi abantu abaningi abasebenza ngale Sudan babe besebenzela inhlanganiso ama-international organization. Abaningi abakhangele ngakhonokhu ukunika abantu ukudla, ukukhangela endaweni lapho kuyabe kulezimpi khona. Ngakho ngibona ngani engxenye inhlanganiso zabo zingabasiza zibanze kwenye indawo. Okungahlupha yilaba kade besebenza besebenzela abanye abantu abakhona ngale. Ngibona ngani imisebenzi ngapha, imisebenzi yakhona ayikho.
Siyabona njalo kulaba balisi asebebuyele eZimbabwe, pho-ke ubona ngani kuyahamba njani khona?
Hayi, ngapha kunzima. Ngaphandle sebeqhuma futhi besiyale kweRwanda lapho kudinga khona abantu laseNgland, okungani bebefake ukuthi badinga amatishala avela ngapha eZimbabwe. Engxenye sebengalo ubhekisa khona ngale, kodwa nxa kade befundisa besezikolo akunzima ngapha.
Ye, nxa singajula kancane-ke ngempi yonaleyi yomvukela ekwele Sudan, pho lina abafundisi likuphatha njani nxa kunje nxa kule mpi esabekayo kangaka?
Into esiqakathekileyo ukuthi kukwanise ukuthi kutholakale abantu abangalalelwa zinxa zombili yilaba abalwayo, njalo abangalalelwa, njalo abangahlonitshwa. Yikho kuyabe sokudingakala ukuthi amabandla angenele khona phansi. Kodwa isikhathi esiningi kuyakumele besebenze le nhlanganiso engxenye esingathi o-United Nations, besebenze njalo lamazwe lawa athuthukileyo, o-America labo-Britane labanye abangakwanisi ukuba esingathi ngesilungu yi-economic ne-political muscle, ukuthi bangakwanisa ukubathila izandla labo abalwayo ukwenzela ukuthi bene. Njalo siyakwazi ukuthi into leyo engxenye ivele yona insuku isukela ekuthini kuyakusilwa amazwe la athuthukileyo elwela izinto ezikhona i-oyili kumbe okunye okukhona ngale eSudan.
Lapho-ke kulapho kuhlupha khona, pho kusho ukuthi phela imiseki phela
kunzima kakhulu. Kuyabe sokufunakala sike sabona engcono iphophu engene kumbe laba benhlanganiso yamabandla bephezulu i-World Council of Churches, yibe mbona ngani bangakwanisa ukuthi baxakulule belungise lindaba, ngoba already bona babe vele belabafundisi kumbe amabhishophu aseSudan abavele behlonitshwa yilaba abalwayo. Kuba lula-ke ukuthi besebenze labo ukuxakulula laba abalwayo, ngoba thina njenge-Afrika kusifihlela ngemuva kakhulu. Njalo iy'mpilo zabantu ziyalahleka kakhulu, kuyaliwa, kuyadilizwa izindlu, kuyadilizwa amadolobho, kuyadilizwa ama-factory. Kuzaba nzima ukuthi konke lokhu kulungiswe kuthi.
Umfundisi uSeni Sibanda, ukunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance imzwe xoxa lapho lo Kip Stube weStudio 7 ekoBulawayo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, abaqondisa umsebenzi wamabhanga kwele Melika babika ukubana sebevale ibhanga ele-First Republic Bank. Kwavunyelwana ukuthi leli bhanga lithengwe ele JP Morgan's Chase Bank. Ibhanga leli ele-First Republic elesisindo esibiza amabhiliyoni angamakhulu aphezu kwamabili, $229.1 billion, selili bhanga lesithathu ukuvala phakathi kwenyanga ezimbili ezedluleyo kwele Melika. Iziphathamandla zesigabeni eseTexas khonapha eMelika zibika ukubana lokhu zingakamtholi undoda ovuke ubhova wadubula omakhelwane bakhe abahlanu ngumbhobho wohlobo ole-rifle AR-15. Isiphathamandla samapholisa we-FBI uJames Smith utshele umhlangano lenhlatheli zindaba ngesonto ukubana lokhu bengakatholi ulwazi olupheleleyo ukuthi lundoda ubalekele kuphi. Ngakho-ke balo mvuzo wenkulungwane ezingama-32 $80,000 ongatholwa ngulowo ongabanika ulwazi olungakhokhelela ekuthini abotshwe lundoda. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe. Lizizwa siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington DC.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
UZulu kuthazwa ubana agijimisele esibhedlela ngokuphangisa olunyiweyo inyoka, hatshi ukusebenzisa indlela ezifana lokubopha umzimba kumbe ukusebenzisa imithi yesintu. Bemotsha isikhathi ngoba kungadala inkinga yokulahlekelwa ngumphefumulo. Intatheli zindaba yethu ye-Studio 7 uMark Peter Ntambe uzethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele, World Health Organization, bathi abantu abedlula kunkulungwane ezisikhombisa balahlekelwa impilo emhlubulweni wangezansi yenkangala yezwekazi le-Afrika, i-Sub-Sahara Africa, minyaka yonke. Ingxathi kudaba lwenyoka ekhokhela inhlanganiso e-Africa Snakebite Institute, umnumzana Johan Morey uthi kuqakathekile ukuthi uzulu enanzelele ukuba ukulunywa okunje kaneninengi kwenzakala ebusuku ukuze enelise ukuzivikela.
Qaphela ukusebenzisa isibane sonke isikhathi, njalo ungabona inyoka cheda emuva amakha amahlanu.
Uthi abantu kabathatha amanyathelo ngesiphangiphangi ngemva kokulunywa inyoka ngoba kaneninengi lungekho loncedo lwakuqala, i-first aid engenziwa iphathise kusimo esibi.
Into eqakathekileyo yikugijimela isibhedlela esiseduzane, ikakhulu nxa ulunywe libululu, i-boomslang kumbe i-spitting cobra.
Uqhubeka ethi kuvamile ukuba abantu bebophe umzimba ngentambo ebambayo kumbe ukusebenzisa imithi yesintu noma kungela bufakazi obukhomba ukuba lokhu kuyanceda kulokugijimela esibhedlela. Enye njalo ingxathi eleminyaka edlula engamathumi amane isebenza kulo msebenzi umnumzana Ben Vermeulen uthi noma udubo lwenyoka luvamile emaphandleni, lukhona lasemadolobheni okumele abantu beqaphele.
What's called a snouted cobra. In fact, that is found all over Harare.
Snouted cobra. Sibe le black mamba. Iginyambila. Sibe njalo le boomslang.
Uthe emadolobheni ukulunywa inyoka kuvama kangako ngoba ungayitshiya yodwa ingela ngozi kulasemaphandleni. Noma sebebone imihlobo edlula kwengamathumi amabili letshiyangalombili emadolobheni, kodwa phakathi kwazo zonke kule mihlobo emithathu kuphela eyingozi enkulu egoqela i-cobra, i-black mamba le-boomslang. Othi ungalunywa ngazo kube ke kungadala ke ingozi enkulu efana lokufa.
Like your cobras and your mambas.
Inhlungu kumbe ivenom yecobra leye black mamba ihlasela i-nervous system. Ipuff adder lecobra yona ihlasela inyama lesikhumba somuntu, kanti i-boomslang yona ihlasela igazi ube ususopha ngaphakathi.
Umnumzana Arms esathi olimukisa lokuphathisa abantu kudubo lwenyoka kobulawayo uthi abantu kabaqaphele ngoba inyoka ziyatholakala ke sibili lasemadolobheni.
Get a lot of calls in officers' houses. Today was a sports club.
Sithola abantu abaningi bedinga uncedo ezindlini, emaofisini, e-sports club, ngitsho labama part ngokungenelwa inyoka.
EleZimbabwe lisebenzisa imithi yama-antivenom evela kwelezansi ye-Afrika nevela kwelamandiya egoqela owe-polyvinol antivenom lowe malevolent antivenom. Inhlanganiso yezempila kahle emhlabeni jikelele World Health Organization WHO ithi kumhlubu lo wangezansi yenkangala yeSahara iSub-Saharan Africa abantu abafika kusilinganiso sesigidi balunywake zinyoka ngomnyaka kanti inkulungwane eziyisikhombisa 7000 kusiyafika kwezingamachumi amabili 20,000 babo becina belahlekelwa impilo ngomnyaka. Inyoka ezivame ukuhlasela ngolaka zigoqela iBoomslang ihlohlo, iCobra impiphi, iBlack Mamba, iginyambila lePhafada ibululu phakathi kwezinye. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Yentengo yokudla lempahla ezitholo ibikwa iqhubeka iqansa nsuku zonke kulandela ukwehla kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqhathaniswa lezinye imali zakwamanye amazwe. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Kande weStudio 7 uxoxa lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Ifidlela Ncube.
Yebo, intengo yezinto iyayilokhu ikhwela. Lapha sikhuluma ngezinto esizidinga usuku ngosuku, into ezinjengesepa, ezinjenge-cooking oil, ezinjengechukele, ezinjengamahlamvu etiye, ezinjengakho konke lokhuyana esikufuna njalo nje usuku ngosuku. Lokhu kusiya phezulu kakhulu okwedlula lokho abantu abaningi beZimbabwe abakwenelisayo. Ngakho-ke ngokuya kwesikhathi lokho esibona abantu bephunguka abenelisa ukuthi badle ngosuku ngosuku, abantu abaningi abesenelisa ukudla, abantu abaningi imali kasoze babelayo ukubhadala school fees, lezinto zonke ezinjengazona leziyana. Isimo somnotho siyadilika sinzima kakhulu, akulanto elungela abantu la kancane.
Uhulumende uthi yena useza sungula imali ehamba esetshenziswa ebulenjini lapha ethiwa yona iyelame kugolide. Ngokubona kwakho kungaba ngcono yini kungenziwa uhlelo lona lolu?
Imizamo le uhulumende akhuluma ngayo ayitho zisebenze la kancane, ayizange yasebenza ayitho zisebenze ngokuba inkinga inkulu kakhulu kule currency. Inkinga igcile kwezepolitiki ezimele zilungiswe ukuze laba abafuna ukuhlanyela imali babuye ngobunengi. Laba seZimbabwe bakwazi ukuhlanyela izimali kuvulwa ama-factory ezomnotho zisebenze kahle. Ngokuba ukukhwela kwezinto okunye kubangwa ukuthi izinto ziyasilela bese zivela ngaphandle, kanti amandla emali eZimbabwe ayawa. Nxa usuhlanganisa zona lezo zinto zenza ukuthi izinto zikhwele zisiya phezulu. Ngakho ke ukuletha icurrency leqanjwayo kakusoze kutshintshe lutho nxa ngabe industry yeZimbabwe lokhu ingazenzi izinto ezidingakalayo, izinto lokhu ezivela ngaphandle, kusoze kusebenze lutho la kancane.
Umnumzana Ifidlela Ncube yingcwethi ecubungula ezombusazwe limuze khuluma lapho ecingweni lo Chris Kande weStudio 7 ekoBulawayo. Live Talk lamhlanje sikhangela inkohlakalo eyenzakala eZimbabwe egoqela umongameli Emmerson Mnangagwa, umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga labanye. Sizaphinda sikhangele njalo kunanzwa kwelanga lezisebenzi ele International Workers Day. Isikhathi sethu asavumi bakwethu ukuba sikhubekele phambili lokhu esisonke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singeke ehlukane isihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokela lamhlanje leZimbabwe limanyene lamanye amazwe omhlaba ukunanza ilanga lezisebenzi ele-International Workers Day loba May Day. Umanyano wenhlanganiso zezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU usukhuthaze izisebenzi ukubana zibambane ukuze ziphele lizwi linye lapho zikhuluma lomqatshi ngokuphathelane lokuthola iholo elingcono kumbe lesiphatho emsebenzini. EleZimbabwe selihlenge izizalwane zalo ezingaba ngamashumi aphezu kwesithupha 63 ebezise-Sudan lapho osowuqhamuke khona impi yomdeni esibulalise abantu abaphezu kwamakhulu amahlanu 528. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethula lamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.